Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Lingalivuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesine mhlazi ku-9 Mbimbitho 2022 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umfundi wesikolo seFounders koBulawayo otholakale efile ngemva kokukhonona ngokuhlukuluzwa ngabanye bakhe esikolo uzabekwa lamuhla.
Imbangela yakhona mina ngibona ngani singayifaka sikweli emahlombe kahulumende. Kudala uhulumende wakulomthetho ukuthi umntwana esikolo engona uyachaywa.
Yisipunepune umtshado wezinja eZimbabwe amazwe angentshonalanga exokozela ngokuthumela iziphathamandla zawo.
I-geopolitics yakhona i-politics yokuba ngumhlaba iyathuthumela kulezi nsuku kunzima. Lamhlaba se-South Africa kusasa baseZimbabwe, ngolinye isuku baseNamibia, ngolinye isuku baseZambia.
Ibandla lesi selisole imthethwandaba yaleli lizwe ngokusekela uhlangothi lwezanu PF ikakhulu ngokuthatha isinqumo sokuthi ugwalo lwe-voters roll lungaphiwa muntu.
We are celebrating us our issue. Loko kutisebeleze siyabula, siyakeda, seta siyatawa, siyakita, siyapikichi, sisi ngobile. So kusele nje ukuthi kwebisi.
Abezomkhathi bathi iyezi lezulu lesiphepho uCyclone Freddy lilakho ukuphenduka elizweni ngempelasonto. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Umfundi wesikolo seFounders High School koBulawayo otholakale efile ngemva kokukhonona ngokuhlukuluzwa ngabanye bakhe esikolo uzabekwa lamuhla. Inhlanganiso yezindaba eSites ikhiphela umbiko enkundleni yokuxhumana eyeTwitter isithi lujaha oqanjwe igama ubekuform 3. Lolu daba lwenzakala izehlakalo zokuhlukuluzwa kwabantwana besikolo ngabanye babo zimemetheka elizweni jikelele ikakhulu koBulawayo okubikwa kulamaxuku ezikliwe zabafundi ezithwalise nzima abanye bazo. Ngenyanga edluleyo esinye njalo isifundi seFounders uWayne Ndlovu wagwazwa ngesinye isifundi sesikolo seHamilton High wafa. Kuthi kuliviki kubotshwe abafana abathathu abesikolo seMathula eCholocho ngemva komfanekiso wevidiyo osabalale enkundleni zokuxhumana utshengisa abathathu laba beklwebha untombazana ngenswazi lengodo omunye wabo ephethe inkemba. UGaina Gumede Saidi weStudio 7 uxoxe lesiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association obona ngezemfundo umnumzana Ben Moyo ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Udaba lobudlwangudlwangu siwubona kusenzakala ezikolo, umntwana ezezibulale, omunye ezegwazwe, abantwana besethuselwa ngabanye izikolo.
Sethesebane umlando womoyo ngalokhu osokusenzakala ebantwaneni besikolo.
Imbangela yakhona mina ngibona ngani singayifaka sikweli emahlombe kahulumende. Kudala uhulumende wakulomthetho ukuthi umntwana esikolo engona uyachaywa, corporal punishment. Uhulumende sefake umthetho owesula i-corporal punishment ezikolo. Emakhaya abazali benelise ukudisciplina abantwana, ezikolo aziselalo lelo lungelo ukubadisciplina abantwana. Sesibona ukuxhwala lokudlwangudlwangu obunje. Now,
kodwa njalo kulabanye abazali abaphikisayo bathi bona ukuchaya abantwana ikwephula ilungelo labantwana, ama-human rights. Angazi ukuthi lina likubona njani khonokho.
Abantu bathi bona human rights yakuphuma corporal punishment. Siyabona kule ama proposals esiwazwayo abanye bethi normal single sex schools, but kule corporal punishment ama single sex schools ekhona sasingawuboni ubudlwangudlwangu obunje. Okwami ikuthi uhulumende watshintsha umthetho abise le back situation esasinayo kuqala, isikolo zibe lamandla okudisciplina abantwana, umzali ebe lamandla okudisciplina umntwana kungakhathalekile ubulili bakhe.
Ngemva kokwesula kwe corporal punishment sibone umumo kwempunzi lemini kwamachansi kungisatshahlazo khona.
Lo ke ngumnumzana Ben Moyo, isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association obona ngezemfundo ubexoxa ecingweni leStudio 7 ekwaBulawayo. Isifunefune umtshato wezinja eZimbabwe amazwe angentshonalanga eqokozela ngokuthumela iziphathamandla zawo. Umongameli welemelika umnumzana Joe Biden ngeviki edluleyo uthume isikhonzi sakhe umnumzana Robert Scott ukuyakhulumisana lohulumende ngokuthiyeneyo ukugoqela udaba lokuhlonitshwa kwamalungelo oluntu kanye lokhetho oluzayo. Ngasikhathi sinye iqula lakwele Russia lalo lali selizweni lilande ukuchaza amathuba kwezamabhizimusi. iChina layo isigxile impande eZimbabwe lapho amankampani ayo asengene khona kunhlangothi zomnotho ezithiyeneyo ezigoqela ezokwemba amatshe aligugu lezezigqoko. Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lengcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana Jethro Mpofu waqala ukumbuza ukuthi kahle kahle kuyini okufunwa ngamazwe la eZimbabwe.
Yimpi osingathi thina iScramble for Africa. Amazwe la amakhulu okuthiwa ngama superpowers alwayo kathe saphikisanayo bayafuqana kunzima bebanga inkonzo yamazwe eAfrica afana nalabo Zimbabwe. Ngakho isiphithiphithi njalo kubangwa iAfrica okunjengakhona okwenziwa kudala eBerlin ngo-1884 lokusiya ku-1885. I-geopolitics yakhona ipolitics yokuba ngumhlaba iyathuthumela kulezi nsuku kunzima. Ngakho yikubona bonke nje bekhijima bengene Africa lamhla baseSouth Africa kusasa baseZimbabwe, ngolunye usuku baseNamibia, ngolunye usuku baseZambia, kubangwa yona iAfrica.
Imelika dokotela sibona ukuba igijima kakhulu ngodaba lwamalungelo, kodwa iChina leRussia zikhanya zihamba kakhulu ngezomnotho. Kuzafika yini isikhathi lapho esingabona imelika isikhohlwa ngezamalungelo layo isigijimisa umnotho?
Bonke nje bahamba ngebusiness, bahamba ngama resources, bahamba ngama minerals, bahamba ngakho lokho abangakuthola emazweni aseAfrica. Okwe investment lokwemalungelo izivalo nje abavala ngazo, abahamba ngakho bonke ngumnotho. Siyakwazi lokho njengabantu beAfrica lapho sivela khona emuva khona le kubo slavery ekugqilazweni, kibo colonialism ekuthathelweni amandla lombuso ngabavela ngaphandle. Babuya bonke bephethe izipho ezihlukene, abanye bathi baphethe ama human rights, abanye bathi baphethe imali, kodwa abakufunayo kunye asiyo lo yakho.
EZimbabwe kuyini kahle kahle abakufunayo? Yiphi inotho abayijongile?
Ngakulezi nsuku singakhuluma ngawo wona ama minerals lawa atholakala ngale o diamond laba, o lithium laba, lezinye ezikhujwa ngaphansi komhlaba. Lawo wona umhlaba ngokwawo ilendi abangaphandle lokho belamehlo abo lendlebe zabo kweZimbabwe ngendaba yomhlaba lenotho lovele emhlabeni.
Uthi wena bayanyathelana nje bafuna inotho yeAfrika dokotela, bona abantu beZimbabwe, bona abantu beAfrika kumele baluphathe njani loluta?
Kumele bavula amehlo, bavule lendlebe, ngoba kude la esivela khona njengeAfrika sesibona okuningi. Ngakho sokulungile ukuthi nga amazwe ethu asekwazi ukubona abalephiniza labangelaqiniso. Ngakho abezwekazi leAfrika yibo kumele bavuse inkophe njalo bavule indlebe babone okwenzakala emhlabeni, ngoba kuyaliwa, kuyabangwa, akuhlalwa ngaphansi, akulalwa. Ngakho sifisa ukuthi nga ekupheleni kwakho konke lokhu abantu baseAfrika bazasala labo belamandla, besale bele control yama resources abo, lakho konke ungokwabo njengama-Afrika. Isifiso sethu.
Lo ke ngumnumzana Jethro Mpofu, ingcwethi kwezombusazwe, ubexoxa ecingweni leStudio 7 eseSouth Africa.
Asambeni madoda siyovota,
asambeni madoda siyovota, sivotele inkomo,
asambeni madoda siyovota.
Kwezokhetho, umanyano weZimbabwe Christian Alliance uthi ukhuthaza abangakabhaliseli ukuvota ukuthi benze lokhu. Lumanyano uthi benze njalo ngokuvakatshela ezitijini lapho okufanele bebhalisele khona phambilini kohlelo lwe-voter registration exercise olukhangelelwe ukuqutshwa kusukela mhla ziku-12 kusiya ku-21 kuyona le inyanga. Ikomishini yezokhetho eZEC ithi iphakathi kwamalungiselelo alolu hlelo njalo isiqalile ufundisa abantu abazaqhuba lolu hlelo elizweni lonke jikelele. Ukuze sizwe okuningi ngalolu daba, usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lomqoqi wenhlelo kumanyano wenhlanganiso yeChristian Alliance umnumzana Ngqobizitha Donga. Ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Njengenhlanganiso silenhlelo ezimbalwa ezinqanele ukukhuthaza abantu ukuthi behambe bebhalisa ukuvota. Lezo nhlelo ezinye zakhona sizenza emabandleni, ezinye sizenza ku-social media lapho esikhangelele khona ukuthi abantu abatsha bebe yingxenye yokuthola leyo mbiko. Njalo futhi imbiko leyo sikhangelele ukuthi ifinyelele endaweni esemaphandleni lapho okungela kuhamba kombiko kumbe kwemibiko eminingi mayelana nokuvota. Siyalenze ukuthi inhlanganiso yezekhi ilenhlelo eziningi ezifake phansi ukuthi behambise umbiko mayelana nokuvota. Kodwa sibona sengathi leyo mbiko ayifinyeleli abantu abaningi, njalo futhi kulo msebenzi omningi okumele uyenzwe yizekhi. Singananzela ukuthi endaweni zasemaphandleni abantu abaningi abakwanisi ukuthola leyo mbiko ngenxa yokuthi abakwanisi ukuxhumana lokwenzakala emkhathini kumbe bethole imbiko emkhathini.
Basukumela phezulu yini abantu ikakhulu abantu ukuthi bebhalisele ukuvota, njalo ingxaki elibhekana lazo yiziphi?
Yabonga, sibona ngathi lonyaka kungconwanyana abantu abatsha bangani balithakazelela lolu hlelo lokubhalisa ukuvota. 2018-2013 yes, bebhalisa abantu abatsha kodwa lonyaka kungathi kuba ngconwanyana. Okunye okwenza ukuthi bethakazelele ukubhalisa ukuvota yikuthi sokulendlela ezithize esizisebenzisayo ezokuba finyelela, ezifana nalokuhamba ebulenjini lapho abatshana bekhona khona. Kwesinye isikhathi siba lengxaki zokuthi abantu abatsha abala mali yokuthi behambe bebhalisa lapha okuvotelwa khona. Uhlelo lwethu lukabili kulo hlelo esiluyenza ebulenjini, kube sosiba lohlelo esiluyenza lapho esihamba khona endaweni ezijiyeneyo. Sesikwanisile ukuhamba endaweni ezinjengaseKobulawayo, eMathebeleni South, eMathebeleni North, endaweni ezifana laseBeitbridge eGwanda, eLupane eWangeni, laseBinga, kuthi lasendaweni ezinjengasePlumtree. These lama birth certificate lokhe eludaba olumqoka endaweni ezijiyeneyo. Abantu abatsha abaningi abakwanisi ukuthi be-register ukuvota ngenxa yokuthi abakwanisi ukuthatha ama-birth certificate.
Hello ke ngumnumzana Mqondisi Donga, umqoqi wenhlelo zomanyano wenhlanganiso yezinkonzo eZimbabwe Christian Alliance, ubexoxa ecingweni losithandekile Mhlanga weStudio 7. Lokhezi kudaba lwezokhetho, ibandla le-CCC selisole imithethwandaba yeZimbabwe ngokusekela uhlangothi lwezanu-PF, ikakhulu ngokuthatha isinqumo sokuthi ugwalo lwe-voters roll lungaphiwa muntu. Sixoxe lomunye wabasekeli besikhulumeli sebandla leli, umnumzana Felix Magalela Mafasibanda.
Akulaqilindini ke lazikhotha umhlani namhlanje sokusobala ukuthi amajaji eZimbabwe nabantu abasetshenziswa iZANU-PF ba-compromised, ba-captured. Nangomunye ujaji sephuma eyangisa i-profession yamagqweta e-judiciary ukuthi i-voters roll ayifanelanga ukuthi iphiwe uZulu ngoba i-security threat. Kambe ojaji abanjalo bangena njani into yokuqala abangaziyo ukuthi ama-election afezwa yi-voters roll elamabizo ajulileyo, amabizo aqotho. Njalo uma sidinga u-presidential candidate, mbe ngu-councillor, mbe ngu-MP, siqala senze i-nomination, sifaka abantu, nominate ngabantu ababu-voters roll. Uzakwazi njani lo ukuthi umuntu khona ku voters roll uma wena uyincitshwa asikwazi ukuthi bahloseni yikho ke thina be-CCC esihlongamelwa ngobaba u-advocate Jamisa sithi konke lokhu kuzaphela njalo kuyinhlamba ku-legal fraternity la ku-international regional bloc ukuthi bafihla i-voters roll njengemfumba ngalokho mahlabe zulu sokutshengisa mhlophe ukuthi ama-election azaba khona akasoze abe free and fair kodwa asifuni ukudanisa abantu sizahamba sikhankasa siyavota ngoba vele kathesi siwinile we are celebrating in advance our victory lokho ukuthi sesivele sesijabula siyathetha siyathaba siyagida siyabhikitsha sithi sesinqobile sokusele nje ukuthi sicedise ngalokho mahlabe zulu asibambeni elikantulo ukuthi laba bantu abayesaba ukudliwa ngamabandla abantu kakhulu elesicc asivunyele ukukhankasa asivunyele ukukhuluma lezihlobo zethu khathesi sesincitshwa i-voters roll. I-voters roll phela yibhayibhili yama-election. Ngalokho ke sibona kungani singaze si-aphile ku-Supreme Court kumbe ku-Constitutional Court. Akuncedi sedisikhathi le mali yokureyiza ama-hopes abantu. Thina singenini ebantwini sihambe sibatshela one by one abantu vele sebebonile ukuthi ibandla elizondwa izanu lezeki yi-CCC. Ngalokho bakhala lathi asigcwaliseni ukuya register asigcwaliseni ukukhankasa kwenzeli ukuthi sinqobe noma kusinda kunjiyana.
Hello ke ngumnumzana Felix Magalela Mafasibanda ongomunye wabasekeli besikhulumeli sebandla le-CCC ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekwaBulawayo.
Asambeni madoda siyovota
asambeni madoda siyovota sivotele ngona
sambeni madoda obamanje ke sikhangela iziphuthumayo zivela kumaphepha ndaba achiyeneyo iphepha ndaba le Herald lilodaba lokuthi iyezi lezulu lesiphepho iCyclone Freddy libikwa selithwala njalo ngemva kokubuyela elwandle duze laseMadagascar. Iphephandaba lobulembu be-internet elezimlive.com lilodaba lokuthi uhulumende usezadinga imbono kaZulu phezu kwesigwebo sokulengisa afuna siguqulwe abesifazane labasakhulayo bengaphiwa lesi sigwebo. Okwamanje sengilichiya izandleni zenu lina balaleli bethu embikweni elisithumele nge-WhatsApp.
Salbonani, salbonani mthawazo omuhle nakubaphathi bonke baba Studio 7. Ithi nami ngithathe leli thuba ngingena ekhaya. Nami ngiyezwa abafowethu baphawula lapha ngendaba lezo zombangazwe lezi ziyahlupha zona ngoba kudala sahlupheka vele nanamhlanje lokho esihlupheka. Sibaleka nje sisiya kwamanye amazwe nje sibalekisa yiyo lo mkhuhlane okuthiwa iZanu-PF angazi uyikorona kumbe uyini ongapheliyo asazi. Kodwa ke hayi asithembeli ukuthi mhla siyovota lo nyaka hayi lo mkhuhlane siyathola iphilisi amaphilisi azokulapha. Azolapha lo mkhuhlane oyiwo sithethe siyabonga.
Afternoon Studio 7 nabalaleli ya mina inkandanisa yabantu be-MRMP nayo bakhambela kwona baku Studio 7 ezifo i-Studio 7 group leyila abantu abaningi bonye kungafuni babananzele ukuthi this group is a small group elama-members ama-participants hundred and 5 only nxa ungakhampena njalo ugxeka i-CCC lenyaba i-CCC idla ngokungena ebantwini nayenza amarali lokho kokuthi kambenele thina esigrupu la esingu-105 I think ikuswela isikolo loku ingayazi into elenza akulani elizayithola plus most of these guys abe-MRP base-South Africa be ngiwatshela abantu abasezimbabwe usegoli ngicatshile funa bezitaradeni zegoli ukuthi zivote zithini has just been very, I don't want to say dull and stupid, but it's beyond that. I want to tell you, umuntu weZimbabwe ukuthi ivotele ani. Kona ke group le akulabantu nabantu ye MRP. Kanye nani group info. There are only 105 people elibatshelayo. Abena be MRP engxenye ngu-3. The rest ngabe CCC enwaxeka. I-CCC ngendlela eligxeka ngayo le. Ichiya abantu ababusayo bezanu. You are not going anywhere. Because once you think more on CCC, yes, one would be part of your living with that. So all you have to take is that there is no one is on the way, and you are going nowhere. I bet, let's bet, as well as Dobby, even a councillor or Yetwa, even MP, MP West, as well as Dobby, even a Mdo Yetwa, and the party in your neighborhood city, CCC, what team, I will handle it, I told. Shame on you.
Linjani basakazi bethu, linjani basakazi bethu baka Studio 7. Hayi siyabonga izindaba lesinika zona. Ye kulesiqhayiso lapha endlamenza ukuthi ngisiye ngisidlulise kulalaba abantu be CCC abathi hayi MRP akumele ukuthi ime kancane thina sifuna ukukhipha izane si CCC. Hayi bantu be CCC. Thina si MRP asilidisturbanga. For very CCC kudala ikho. 2008 winner, 2018 winner, 2020 winner CCC le si isase MTC yashintsha bayi CCC lokuyina kodwa kulazana ephumana. So thina le njenge MRP senze inhlelo zethu lati si MRP sibusithi siyekile inhlelo zethu esizenzayo sime sibancede ukukhipha izane izane sibule ukuthi vele yasente ephumayo. Hayi kanti ke lisimele kancane bantu CCC thina siyimfakazi si MRP siyazi into esiyifuna si MRP ukuthi izane iphume lo mbizana ayiphumayo thina singendaba thina siyakwazi lapho siyakhona si MRP. Yeah, so lina bambanane uba vele lanti CCC bathi bona mayi majority imajority kayichipe izane iyodwa ingadingi minority asimthwala sibalushana kakhulu. So thina siyimfakazi vele asingendaba kuzana ukuthi iphume lo mgqibo manga ube ngathi iphuma soze sithulele lutho ngasingaphuma ngasithulele lutho kuyafana nakithi because thina sesikhetha ukuthi simele MRP siphume eZimbabwe laphana siphume out lapha ngoba sikhathele ukuhlukunyezwa bantu elizweni leli sihlukunyezwe elizweni leli sihlukunyezwe kwamanye amazwe sihlukunyezwe elizweni leli. Hayi sikhathele shiye hayi sikhathele bantu bakithi. So thina siyimrp 2023 sivotele MRP kumakhandla kumaMP finish
basakaze Studio 7 sanibona angihlale phezu kodaba asambeni siyavota asambeni siyavota lami ngomunye mpela ofisayo ukuthi lo nyaka lami ngiyavota ngivotele ngiguquka ngaze ngivote kodwa ngizimisele ukuthi lami lo nyaka ngiyavota ekuvoteni laphana ngiyagqugquzela mpela ukuthi kuma MP na kuma council asivoteleni iqembu lakithi MRP kodwa ke kupresident ngoba basho bathi bela angeke baze bangene kupresident voteleni lona leli qembu esibona ngathi kuthiwa lona liqinile lingakwazi ukuthi challenge sakubiza kuPF eliyi-CCC asivoteleni lona kupresident yebo ngapha kuma MP la kuma councillors since iMRP yatayiswe zingene kupresident asivoteleni MRP but ngapha ke kupresident asivoteleni yona iCCC ngoba ngiyakwazi ukuthi iCCC abanawo amakhanda aqini abanawo amakhanda aqini njengezalo singakwazi ukuthi mangabe sesibethethe umbuso sihlale labo phansi sibatshele ukuthi thina singayisimthwakazi into esiyifunayo naso sizwana kodwa ngaphansi kombuso wezanu PF ayikho into ezolunga bafowethu ayikho noma singahavotela ama MPs nama council MRP but ngaphansi kombuso wezanu PF ayikho into ezosilungela siyabe hloke vele silokho esicindezelekile kuyabe kufanana lokho livela kula jiji olukhona kodwa ngicabanga ukuthi ngaphansi kwe-CCC mayingathatha umbuso angiboni benamakhanda aqinile njengabezanu PF. Ngiyabonga
Studio 7 labalaleli bethu sinamangaliso ngabantu bakithi abesindebeleni abathi umfana kangeni kathi umfana nalo silikhohliwe ukuthi Morgan Tsvangirai wathi sifo kwakumele kungene umakhulu kuthi umakhulu bambize i-dividend ibalisa silicine libizwa yizanu kuthiwa kulama-dividend lahlala iminyaka yonke le azovuka sokubizwa umakhulu ngoba amandebeli wonke aziwa ngokuthi ngama-dividend futhi amandebeli wonke aziwa ngokuthi ngama-foreign eZimbabwe xa lingakwazi bantu bakithi bantu bakomakhibhelelenki mandebele ukuthi izanu isibusa ngento okuthiwa i-grand plan 1979 grand plan CCC ile nto layo okuthiwa i-triple X eqalisa ngokuthi the first big sentence ekhulumayo there's nothing like mthwakazi angazini ukuthi abantu bakithi lizave livuke nginye izihlobo zami singebo kwenza so siyahlala siyigqili siphume ebugqilini bezanu sizingene ebugqilini be-CCC bonke laba bantu ngamashona amashona kawalithandi mandebele amashona kawalithandi mandebele
ngibingelele msakazi ngibingelele msakazi wamamuhle lapho khona msakazi lakonke labalaleli ngibabingelele bonke okhulumayo usijumba msakazi hey hayi msakazi
ngithi ake ngidlulisele ukubonga amazwi kababuchuma hayi bengiqala msakazi ukuza uchuma ekhuluma into emqoka ebalulekileyo empilweni zabantu leza eyokuthi akukho MP okansela okufanele aqhamukele esitweni aze lapha kwamtwakwazi ukuzokhokhela ayikho into ozoyenza vele uzothatha yonke inodaba umtwakazi ayise khona le empumalanga msakazi hhayi njengakithi ngale kogodlwanya kuza bogodlwanya ake siphumene ake siphumene ake siphumene kulolu daba ngoba sesihlala sikhala njalo nje sibone ngathi mhlawumbe kwenzakalani kanti-ke yiyo le nto yokuthi sifake lawo ma-MP lawo aqhamukaleyo kungani ngibeka manje kulabo fara benzani labo bantu benzani uzokala kubani uyokala kubani akuzwe ngeke aze akuzwe loba ukala ohlupheka kanjani so umuntu onjalo ufakelwani ukuthi akhokhele umphakathi wabo fakani thina sikwazi ukuthi sikhokhelele sikhiphe kuleso simo esikuso ngiyabonga mhlawumbe
lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele Melika zithi lanxa umango wokuya ekhaya umude kakhulu njalo udinga ukukhokha imali eningi, abaningi baza kuyavota. Itikiti lendizamchina lilakho ukwedlula inkulungwane ezimbili US$2000 kuthi le mali yokuthi kufudingakale ezinye indingeko layo inengi. Sixoxele isizalwane seZimbabwe esihlala esigabeni seFlorida, umnumzana Tamurai Gwekwerere.
Akula qilindini ke lazikhota umhlani namhlanje sokusobala ukuthi amajaji eZimbabwe nabantu abasetshenziswa iZANU-PF bacompromised bacaptured nangomunye ujaji sephuma eyangisa iprofession yamagqweta ejudiciary ukuthi ivoters roll ayifanelanga ukuthi iphiwe uZulu ngoba isecurity threat. Kambe ojaji abanjalo bangena njani into yokuqala abangaziyo ukuthi ama-election afezwa yi-voters roll elamabizo ajulileyo amabizo akho.
Uxolo Zulukandaba, indaba lesi ke sayifaka ngemva kwemzuzwana nje emlutshwana besixoxa-ke lapha lomnumzana Felix Magalela Mafasbanda esitshela yena ngokuthi basola kakhulu labo abemthethwandaba abakhanya besekela icele lebandla leZANU-PF. Hayi, lizwile ke leyo ngqoqo phambilini, siyaxolisa bese siphinda okwesibili. Yekelani ke okwakathesi silikhunsele nje imzuzo nje imzuzwana emlutshwana yengoma. Bena boy, hayi esigqibela ke uhlelo lothula lamhlanje kodwa singakehlukani ke sikhangele inhloko zendaba ebezikhokhela. umfundi wesikolo seFounders Bobulawayo otholakele efile ngemva kokukhonona ngokuhlukuluzwa ngabanye bakhe esikolo uzabekwa lamuhla. Isipunepune umtshato wezinja eZimbabwe amazwe angentshonalanga ixokozela ngokuthumela iziphathamandla zawo. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje. Igama nguChris Gande, asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ngontembama ngo 7:30.